Ngiyabonga Robert Gande. Ya ukubuya kweJackson lokhu kumbaxambili, abanye bangani bayethuka, abanye kodwa sebevele sebeyilindele njengoba vele imbhoqazwe lo ubuvele usubhoqile. So abantu abaningi vele bawulindele kakhulu kakhulu. So sikhangele nje ukuthi kuzahamba njani ngokuwahlukaniswa kwawezibhedlela lokuthi bazaqala ngobani, kodwa kusobala ukuthi into evele ifike ngesikhathi abantu sebeyilambele kakhulu ngokufiwa okwenzakalayo imihla lamalanga.
Wona umumo we-coronavirus ubusunjani khona ngapho esigabeni se-Texas okhona?
Ya, umumo we-virus lapha esikhona thina, actually ngise-Indian, umumo we-virus uqhame kakhulu ngoba kulokhe kusedlula amalanga, ama-records every day. Hayi, vele ama-counties wonke sibili ami manzonzo. Ya, amadlodlongwana ngenxa yokuba umumo lowo kawukhanye ubuyela emuva, ukhanye lokhu uqhama. So ugovernor walapho uHolocomb uthe abantu baqhubeke begqoka amamaski, lazo zonke izinto ezincedisa ukuthi lo mkhuhlane ungamemetheki.